izolo ngolwesihlanu mhlaka 15 September 2023 thina ezinye izizalwane zeZimbabwe sihambile emahhofisini kahulumende weBrithani eTen Downing Street eLondon sisiyamnikeza ugwalo lwethu lokukhonona ngokuhanjiswa okwayenzwa ukhetho lweZimbabwe oludlulileyo. Siye simchasisela ngokuthi yini engahambanga kuhle, kubalisela i-delimination yama-constituency, i-voters roll ibingamanga kuhle, njalo ayinikwanga abantu ngesikhathi, ama-ballot papers aprintwa okungekho emthethweni, amanye ama-police station avulwanga ngesikhathi, kwabotshwa abantu labanye abantu ababengabantu ababefuna ukubona ukuthi ukhetho luhanjiswa njani, njalo labanye abantu ababebotshwa lakathesi lokhu bebotshwa ngendaba esihambelana ngokhetho lolu.